Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthokazo omuhle namhlanje ku Studio 7 ngolwesithathu mhlaka 12 kuNhlolanja 2025. Igama ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. Oh, a prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thini ukuthi kule ndaba yini khona apha angiyiboni. Indaba lezi indaba nje ezophonga uyethusela nokuzama ukuthi bevale.
Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza. Phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa.
Kwinso sibili kusiyaphela naliviki ephelileyo esezisitsha kwezinye indawo, hhayi kodwa-ke lite kuphela liqalisa wona liviki ehlikile, hhayi laqalisa ukuna sibeselizela lapho lalapha endawoezinenge.
Inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezi nsuku kupha abantu ithemba lokuthi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka. Kwezinye izigaba loba nje ezinye izilimo bese zisitsha. Uhulumende weSouth Africa uthi selikhwelile inani labavinjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa athi afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala abalisa elokuthuka umongameli Emmerson Mnangagwa, elokutshotshozela udlakela kanye lelokuntshontsha izimota. Ugeza uyisikhulumeli selinye lamacele enhlanganiso yabalwa impi abakubandla leZANU-PF abaphikisa imizamo yokuqhelisa umbuso kaMnangagwa besithi usebulele ilizwe kanti njalo ukhohlakele. Ugeza wethule amazwi kunsukwana ezidluleyo esithi akusensuku zatshwala ukuthi uMnangagwa asuswe embusweni. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Ponyathi wazise namuhla ukuthi ololwazi phezu kokuthi uGeza ungaphi kumele aze phambili waxwayisa labo abangaba bemfihlile ukuthi bazawukhomba onotshwala. Abanye bathi ukudingwa kukaGeza ngamapolisa akulani lokwephulwa komthetho, kepha kulokwenza lokulwisana ukukhona kubandla leZANU-PF phakathi kwalabo abafuna uMnangagwa abuse kuze kube naphakade, lalabo abathi kumele adedele umsekeli wakhe umnumzana Constantino Chiwenga. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele gqwetha umnumzana Pardon Tafumaneyi.
Njengamagqwetha nje amele ilungelo labantu, siyaphatheka kakhulu nxa sesibona uhulumende sebamba-bamba, especially our veterans, bona who are the structures and the backbone of our revolution. Ugeza icala lakhe yilona lelo nje lokuthi hayi ukhulumeleni, but siyababona abanye abakhulumayo ukuthi hayi thina upresident sifuna ukuthi engenye 2030 bayahlabela but kababotshwa, but laba sebekhuluma ukuthi hayi upresident akamelanga engene sebebotshwa. We should not use the court system and the judiciary. Into kade ikhuluma uGeza yena le ukuthi khona sokusetshenziswa amandla to silence a voice of dissent. Democracy requires us ukuthi nxa abantu labo befuna ukuexpressa dissatisfaction or abantu befuna ukuexpressa abakuexpressayo bekhululeke, bengabe sebesaba ukuthi amapolisa asezamele ebadinge. Icala lakhe elokuphehla uDlame leli, I don't see anything holding there. He was expressing his dissatisfaction as a war veteran, and I'm thinking he was entitled to do so. As much as those that are saying ngahlale upresident until 2030, labo they are entitled to do so.
Vanengi asebeke babotshwa besetheswa icala lokuthuka uMnangagwa, kodwa akula loyedwa osefunyanwe elecala. Ugeza ubona kuhamba njani?
Umthetho uthi khona until proven guilty a man is innocent. A prima facie case nje nxa sikhuluma ngayo emthethweni thini ukuthi kule ndaba yini khonapha angiyiboni mthungameli, indaba lezi izindaba nje ezophonga uyethusela lokuzama ukuthi bevale ubaba uGeza lo veteran uthi engakhulumi. That we have seen it has happened in the past, abanye besukazi bebaleka elizweni because of these kind of things. But we implore uhulumende and in particular ZANU-PF kumele behlale phansi bekhulumisane and try and solve this succession issue amicably. Diplomats, these casual diplomats, they need to sit down and talk. Bengabe be take her out, be washing their dirty linen outside. Sakubona lokhu 2017 sokwenza ama interface issues which should be discussed inside the party. Behlale phansi ematafuleni bekhulumisane.
Umnumzana Pardon Tapfumane ligqwetha. Omunye wabalwa impi yenkululeko osekela uBlessed Geza, umnumzana Ethan Matibela, utshele iStudio 7 ukuthi kabasoze bavume ukwethuselwa ngamapholisa ngokwethesa uGeza amacala. Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Farai Marapira yena uthi kumele uGeza abotshwe nxa ephule umthetho.
The Voice of America,
inkokheli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku kuzipha ithemba lokuthi abalimi bazathola isivuno esithe xaxa lonyaka kwezinye izigaba zelizwe lobanje ezinye izilimo bese zisitsha endaweni ezitshiyeneyo. Induna ezixoxele Studio 7 zithi izakhamizi ezinengi kazilimanga ngemfanelo ngoba izilimo eziningi zitshile ngolwezi. Abanye abalimi bahlanyela okwesibili lakho kwaphose kwatshiswa lilanga kumaviki amathathu adluleyo. Okwamanje izinduna zithi abalimi abanengi baphila ngokuhola ukudla abakuphiwa nguhulumende. Sixoxe labalimi lenduna. Lomlimi lenduna umnumzana Mtshana Khumalo.
Izulu belingabonakali, hayi sekungcono sibika nenkomo sezisiza sila. Ngoba nenkomo zasezisithwa zibulawa yindlala, kodwa hayi njengezane selibuyile sibili nazambeunceda abantu.
Ye, sizokuthiwa kodwa kulezinye indawo lapho ngani izilimo sezisitsha bese sisitsha ngoba izulu kade selingani alisabuyi.
Angezwa ke ukuthi ngase ngihlanganise umhlaba ongalani, kodwa liqiniso sibili kusiyaphela naliviki ephelileyo bese sisitsha kwezinye indawo. Hhayi kodwa ke lithe kuphela kwaliqalisa kona liviki esikile, hhayi laqalisa ukuna sibe selizwela lapho lalapha indawo eziningi hayi seliningi, kodwa hhayi bese kusiba kubi kuba ngathi kuya ngakule vikaa bese kuyabuya konakala izinto eziningi.
Sizokwazi ukuthi abantu lokhu bethola ukudla, simi njani isimo sokudla khonapho?
Hayi sithemba kuzaba ngcono lo nyaka, ukuthi ndaba nje abantu impahla zafa kakhulu ngesikhathi sanasendlala laphana izulu lingabonakali, azafa inkomo. So abantu basebelima kodwa bangazani bayasilela ngoba impahla zazicakile. Kodwa hhayi laba abani abenelisa ukwenza ogatyompo laba, hhayi iningi labo bazadobha selokuzwayo. Abadaba abaswele into zokulima, hhayi ngenxa balendima ezimbili ezintathu abasalimanga njengezifiso zabo zokuthengelana abantu babalimi bangathengelana khonapha endaweni zabo.
Ye, siyabona njalo kwakulo mngqondo lo ukuthi kube leziphala zenkosi. Kukhona likulimileyo yini lo nyaka?
zangakezwa ukuthi bakhona nabantu mde. Yona sisho ukuthi izulu lakhona likhayele kuqalisa kwathi lezifuyo zisithi indawo eziningi. So isiphala senkosi indawo okuvame ukuthi abantu bahlanganise ukuthi balime, bathole ukudla bendawonye-ke basebebona ukuthi babelana njani. But lo mnyaka ubungashiphanga ngokufa kwento zokulima. Okwakusifa konke la madonka besifa ngenxa yendlala. So hhayi lo nyaka lanxa zikhona ngenxa ezikhona lapha lalapha, hhayi kodwa bengakezwa ukuthi kuneziphala zenkosi eziphumeleleyo.
Yes, ngathi pho ziyavuselela njani njengoba siyabona ukuthi kwezindawo izulu liyana sibili.
Iziphala zenkosi asokulima kuphela. Angithi lezifuyo abanye bangezenza izifuyo zeziphala zenkosi. Njengoba sithi izifuyo hhayi sekungcono ezifuyweni. Hhayi kusho ukuthi abezifuyo bazaba right. Kuwe nxa mhlawumbe kungabi-right babo ukudla ungawutsha ubhungu namabele. Ngenxa yokuthi balinge sekungakanje isikhathi esedlile. Ngendawo ngendawo indlela yokwenza isiphala senkosi ithiyene. Okukhulu ukuthi benze into ebendawonye ezabanceda bona bendawonye. So hhayi njengoba ngisisho ukuthi kusenje kusemasinya ukuthi wazi ukuthi umumo wezinto ukuthi bantu bazavuna kanganani, kuzaba le ndlala kanganani, kusemasinya kakabhijale. Kodwa ngemva kwamashi April uyasuppose ubone ukuthi kume njani ngoba la mabele abanye asephansi khathesi awusuyaphela umashi umbo April. Abesetshengisele ukuthi ami njani ilinge nxa izulu likhona, akusengakani kusemasinya.
Leyo yinduna uMtshana Khumalo ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eselupane. UGibbs uxoxe njalo le nduna uMathema.
Mina ngithe eGwanda North ngizenengxameni eGwanda. Izimo kwezinye izindawo kuhle, abanye sebesedizani lokuvuna abaqhalelayo. Abanye lakho hhayi akumanga kuhle, abanye kwatota futhi. Isimo engathi sikhona phakathi komganga wakithi ngase enxameni. Kodwa angikhangelela ukuthi hhayi lo nyaka kwakuse ngokufanani lomnyaka lo odlulileyo, ngoba okwenkomo singathi sokungcono ngoba utshani bukhona. Okungakhathazwa kwamabele, ngoba amabele abanye kuke kwathisa kakhulu kule ngane insuku ezidlulile, kwalimaza abanye emasimini. Ikakhulu laba sebelomunye ukuthi usezinto kakhulu.
Siyabona ukuthi esikhathini esiningi uhulumende ukhuthaza abantu ukuthi bahlanyele amabele, onyawuthi, into ezinjalo. Yindaba abantu bengakwenzi khona ukhunduni?
Amabele kakhulu ungakhangela ngesimo sanamuhla, ungalima sokufanele uhlale emasimini, ilizwe leli kalivumi ukuthi uthembele into eyodwa. Ngoba kuyabe kufanele ukuthi wenze okunye, kwesinye isikhathi uyakuthembele ekulimeni kungaphumi ngendlela okhangelele ngayo. Uhluluze kabili ngoba kunokunye ukuthi kuyabe sekuzakuqhutha okusekuceleni. Yikho abantu isikhathi esiningi bethanda ukuthi alime umumbu, ngoba uba lakho ukuthi amabele alo msebenzi, ngoba ungalima avele aqalise ukuzala kuba lohlutshanyana bekhona fana ngoba abesefuna ukuthi uhlale emasimini.
Ye manje njengoba isikhathi esiningi sibona engani kuyahlupha ukuthi bahlanyele umumbu, kuyagcina ngani? Abantu kumele benzeni ntona?
Engikukhangeleleyo mina kakhulu ngapha kulakithi emandebeleni kufanele kwakhiwe amadamu, abantu benze ama-irrigation. Ngiwe mbona engani angabancedisa ngcono, ngoba i-rainfed agriculture le uhlala usevalweni ungakwazi ukuthi uzazuza kumba usezuzuze. Kodwa nxa ule ndawo evele ukwazi ukuthi ngokuthelezela, ngoba ube nguwo ofaka amanzi ngesikhathi sakho, njalo ukhangela umumo ukuthi sokufunekani esilimeni osiphile esilimi le. Okunzima ikhona kuyani ukulima ngezulu, ngoba hhayi izulu liba lesikhathi salo sokufuna ukuna kwesinye isikhathi lingayo, kube sekulimaza-ke abantu abaningi abangamafama.
Ye, sibonile ukuthi izulu linile kodwa la manzi amaningi egeleza kuthuli le minye imfula. Kumele kwenziweni ngakhonokho-ke emfuleni lapha amanzi alahleka okumangalisayo ntoni?
Kufanele ukuthi kufakwe amadamu emathebeleni, ikakhulu imfula yakithi mningi. Ngakhangela kulabo Malime, kulabo Hovi, kulabo Mtsheleni, kulabo Thuni, kulabo Mthabezi. Kuyadingakala ukuthi kungafana wonke okungimfula khonaana nxa kungavalwa, kuvalwe kuhle esimile abantu bangaphila benze okunye okungabaphilisa okokuthelezela ikakhulu.
Induna yenqameni uMathema obexoxa ecingweni lo Gibbs Dube weStudio 7 eseGwanda North. Kwezi vela kwa manye amazwe, umongameli wemelika umnumzana Donald Trump ubikele abezindaba ukuba namuhla uxoxele umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ngempi ephakathi kweRussia leUkraine. Ele South Africa libikwa lizathumela amanye amabutho kwele DRC ukuyahlenga amanye amabutho agonjolozelwe ngabahlamuki be-M23. Leyi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kwezi phathelane leMelika abaphikisa okwenziwa ngumongameli Donald Trump sebephanyeke indaba ezimbalwa emithethwani laba besithi wenza okungaphandle komthetho. Lokhu kugoqela ukufinyelela kwabanye bakhe ingwalo zemfihlo enkulu yohlangothi lukahulumende olubona ngokusetshenziswa kwemali yelizwe iTreasury Department. Ukuvala uhlangothi olunceda uzulu ole United States Agency for International Development, USAID, lokunye okuchiyeneyo. Ukuhlaziya loludaba, uGibbs Dube uxoxele umnumzana Washington Jamela odabuka eZimbabwe ohlala eChicago khonapha eMelika.
Vele impilo yakuleli lizwe kumele ukuthi nxa kukhona ukungazwani entweni zemthetho emitsha efakwayo or isinqumo esitsha esivela kumongameli kumele sizanywe ecourt. So ecourt yiyo ekwaziyo ukuthi ixazulule ukuthi isenzo sikamongameli sisemthethweni kumbe asikho emthethweni. So vele njalo indlela futhi yebandla elingaphandle kombuso esingathi i-Democratic Party ngithi opposition okwakhathesi. So indlela yabo ukuthi bathi slow down izenzo zikahulumente obusayo ukuthi badlule court.
Kodwa kuyaphumelela yini khona kwaba kwenzayo kumbe imthethwandaba la izaba lezinqumo ezithize kuyahamba njani?
Kusazobanzima njengoba kukhanya ama-emotions makhulu kakhulu kunhlangothi zombili. Kodwa ke okusalayo kumele isinqumo esivela emakhothi sibe yiso esilandelwayo. Njengoba ubonile izolo noma akade khonona uTrump uphendule wathi ekugcineni ikonke akwenzayo kumele kube semthethweni. Ngenye indlela ubevuma ukuthi umthetho yiwo oza wena ekugcineni.
Yes, siyabona ngokujayelekile ukuthi kuqale ngamakhodi aphansi kulandele lokuthiwa i-appeals court kugcina kusiyaphanyekwa edale le-supreme court. Awubatshela abantu ukuthi kwenziwa njani khona bemele?
Esikhathini esiningi angithi ngingathi vele kuso sonke isikhathi umongameli ngamunye uyathola ithuba lokuthi afake ama-judges ku-federal bench kusukela ama-courts asema-states khona kusiya phezulu. Then i-court eqakatheke kakhulu kumongameli welizwe ngathi kulizwe lonke jikelele laseMelika i-Supreme Court. Njalo ngenhlanhla uTrump waqondana nayo ekubuseni kwakhe umnyaka lana engu-4 yadlulayo waba lethuba lokukhetha ama-judges ngendlela i-court emingakhona ngathi i-balance of power e-Supreme Court i-favor yena uTrump or i-favor ama-conservatives. So abefisa ukuthi nqabe kulokungazwani entweni zokuchasisa umthetho isifiso sakhe ukuthi kuyephelela khona e-Supreme Court ngoba ucabanga njalo ukholo ukuthi isehlangothini lwakhe ngokwenza.
Kodwa ukuthi ngohamba njalo kumbe labo babele ingqondo zabo?
I-Supreme Court ineyngqondo zayo. Noma nje kukhona okunye singathi ngama-social issues esuka ibe ngani iya ehlangothini lwalaba esibabiza sithi ngama-conservatives. Kodwa-ke angithi umongameli ngamunye ngamunye umbuso wakho uyaphela imeli yokumeli salemile. So sike sabona ukuthi ekuqaleni kwakhe khona lapha nje engena esikhundleni angithi iSupreme Court ke yaphikisana naye. So ngibona ngani iSupreme Court at the end of the day izakwenza ukuthi ilizwe liqhubeke libuswa ngendlela eyiyo.
Umnumzana Washington Jamela ngodabuka eZimbabwe ohlala eMelika. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 eChicago khonapha eMelika. Uhulumende wakwele South Africa uyazincoma ngokusungula ugatsha olubona ngokuvikela imingcele yalelilizwe olwe Border Management Authority. Sithi lokhu sokwengeze inani labantu ababanjwa bezama ukungena kulelo lizwe ngaphandle komthetho. Kubika uThuso Khumalo.
Usikomitshi weBorder Management Authority umnumzana Michael Masiyaphato uthi phakathi komnyaka ka-2023 kusiya ku-2024 amapholisa avimbe abantu abazinkulungwane cishe ezilitshumi lasithupha 15,900 abazame ukungena kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Kodwa uthi inani leli likhuphukile nyakenye laya kuzinkulungwane ezingamatshumi phose ayisithupha 58,000 kulandela ukusungulwa kwenhlelo zokulinda imingcele ngamapholisa ogatsha lwakhe esebenzisa imitshina elobuhlakani bakulezi nsuku. UMasiyaphato uthi indizamtshina zohlobo lwama-drones yizo ezenza umsebenzi wabo ube lula ngokuqapha imingcele ngehlo lokhonze.
They assisted us to be able to do targeted response.
Ama drones asisize kakhulu ukulonda abazama ukungena nguhlu. Nxa ungela ama drones kujwe ukuthi kufanele ligcwalise abalinda umncele wonke okuyinto engeke yenzeka. Kodwa ngama drones sibona abantu bese sekhatshana kusiphe ithuba lokubalonda size sifike lapho abakhona sibabambe.
Umbathinda bokatsha lendaba zasekhaya umnumzana Leon Schreiber uthi njengohulumende baziqhenya kakhulu ngokusula iviyo leBorder Management Authority.
As a deterring effect as well to people who think that it's so easy.
Lokhu kuyisixwayiso kulabo abacabanga ukuthi bazazingenela mahlana kwele South Africa singababonanga. Awakuvumi lokho ama drones. Sizaqhubeka sifaka inhlelo ucwepheshe bakulezi nsuku kuze kuphele konke ukufohla umncele kwele South Africa.
Wesifazane weZimbabwe ongathandanga ukubethwa ngegama uthi abantu abaningi bashupheke kakhulu ukungena kwele South Africa bengala maphepha okutshengisa khona ukuthi ngempela isimo asisafani laqala.
Bekuyelula lonyaka eBorder bekunzima amaphoyisa egcwele indawo yonke. Wakubuntu bekasaba nje noma ulapho bewusaba kodwa-ke kungenani sizamile.
Kodwa-ke iningi lezizalwane zeZimbabwe liye kusola ukusetshenziswa kwama-drones nguhulumende weSouth Africa kanye lokuchitha imali eningi evimba abeZimbabwe. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Trustin Ndlovu uthi udaba lweZimbabwe aludingi ama-drones kodwa ludinga ukuthi eleSouth Africa likhulumisane nohulumende weZimbabwe kuqedwe inhlupho ezixotsha abantu kuleli lizwe.
Abantu abaningi abanye bafuna ukuya ekhaya, abanye bafuna ukubuya khona ngapha. Siyasazi isimo saseZimbabwe ukuthi esinjani. Indlela engasiza nje ukuthi bonke laba abakhuluma kakhulu bona laba iziphathimandla zakhona la eMzansi zikwazi ukukhuthaza ukugqugquzela ukuthi eZimbabwe makulungiswe indaba zombangazwe.
Ugatsha lwendaba zasekhaya luthi okwakhathesi kulama drones angamatshumi amane lantathu 43 andiza emngceleni emihlanu egoqela oyeBedbridge lapho kungena khona iningi labeZimbabwe ngokungekho emthethweni. Lolu gatsha luthi amadroni la asesizile futhi ukubona imbobo ezedlula izinkulungwane ezimbili 2300 ecingweni lomngcele osekusize kakhulu ukuthi zivalwe abantu bengafohli. Phezu kwalokhu uthi sekubanjwe lezigelekeqe ezidingwa ngamapholisa le mpahla ebezifohliswa ngokungekho emthethweni ezibiza izigidi zamarandi. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa inguThuso Khumalo.
Abachayeli bezimota ezinkulu labanye abasebenza kwele DRC bathi sebesehluleka ukungena kulelo lizwe besuka emazweni besuka kwamanye amazwe ngenxa yempi yomvikela eGoma lapho kulebutho laleli lizwe elilwisana labahlamuki beqembu le-M23. Abachayeli laba bathi zigcwele izimota ezinkulu emngceleni weZambia le-DRC okumele bewusebenzise nsuku zonke ngoba besesaba ukufa. Ezinye izimota lezi zithwala amatshe aligugu awe-coltan wona asetshenziswa kubomakhalekhukhwini kanye lemitshina esetshenziswa emigodini yezenjiwayo. Sixoxe lo mnumzana Trimon Ndolo olandela ezombusazwe eseVictoria Falls.
Kajezi vele impilo sibili akusebenzeki eDRC ngoba kwezempilo singabulawa ngoba sikhuluma ngempi. So makulempi akusalayo akulanto ephumayo ngoba kuvele lawe wena ungudriver impilo yakho yabe kurisk kakhulu ngoba uyakwanisa ukubulawa babecabanga ukuthi mebhule imali. Babe funa maybe vini konokuyana ukuthi babambe inkunzi maybe into ngabo sithwele kuye laba abanye ababe hamba besiyasebenza so ha kusebenze so yonke into abesimile so ha kunzima so impilo zabantu zisebunzimeni ngoba basakwanisa ukuthi bathole baphilise imuli zabo.
Sizokutwa kulabanye abajayele izimota abakhona khona ngapho elibabonayo babe sebesenzana bajona bebhoda kumbe bagcina besenzana khona.
Mangu driver vele ngapha especially ngapha ngoba kuze uyefika ngale kumele uqalise bebone ukuthi ungabe kumenjani ngoba ungasuka ngapha singene Zambia so isikhathi esinenge ngapha obo truck stop vele babemelele khona kuyani ukuthi bathole maybe like signal ukuthi kuyahambeka so already into ababezithwele vele babebiyelazo zingasukelela ezinye zabe zisukela maybe kobogoli le zidlule eZimbabwe kumele ziye crosser so akunzima basebephakile kuphela ekuma kuphela akulanto ongayenza ngoba sokurisk impilo yakho udrive uthi anza hamba kuphela ungazuhambe but kaungene DRC so I think ziyabhetha sibili ngale Congo ngayo.
Ye nxa likhuluma labo abajayele izimota labasebenza khona ngale DRC bathi sebenqundeke kanganani ezikhwameni lapha.
Abantu sebesebenze bazabasebenza anti babeniyiwe liyani ukuthi lawo zabo hamba leyi uyisebenzisa ngomgwaqo bayeleke beyisebenza mbijana mbijana beze becine bedlela liyani vini eyokuthela umhluzi so vele basebunzimene abanye vele bacina sokuthi alright hayi shiya khona hapo then ngibukele ngale uyethathe enyu chama yama roots. So kwesikhathi lana icine jiwe ngapha kuthiwe mebrano uzavela ngalo uzakwanisa ukuthi ayithathe ahambelayo la esiya kwenye indawo masokuvulekile so hayi ngakuthi kathesi akusebenzeki.
Umnumzana Trimon Ndolo ulandela ezombusazwe eseVictoria Falls ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje sixoxa ngesimo esibi esidalwe yimpi yomvukela ekwele-DRC. Siziphethe ngebezihamba phambili. Amapolisa anti afuna ukubopha owalwa impi yenkululeko umnumzana Blessed Geza phezu kwamacala agoqela elokuthuka umongameli Mnangagwa. Inkokeli zomdabu zithi ukuna kwezulu kulezinsuku sokulethe ithemba lokuthi abantu bazathola isivuno esithe xaxa. Kwanele Mthwaka zomuhle olivalelisayo ngontungamili nkomo lilale.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.